Lokuthejeni ukuthi sibona ngathi uhulumende wethu singabona kunanzelele ipressure esibantwini yikho sekebuya ngendlela ababuya ngayo ngoba akususeki ukuthi kwaze kuyegazetha kanjani kuloluyo nhlolokazo ngezindlela izanti ezingamukutela ukuthi kule nto ezenzakalayo isandla sokuqale singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla kazo singakwazi kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasuke njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwe lethu liyantengantenga yikho siba losihlupho olulengehlanayo ngezinye indlela uhulumende amasona ngathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani inothikhithwa esithi ubisele emuva lokade ngisokukhithiwa
ukhona kungenzeka kanjani baba Sipindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi
konoko okungenzakaliyo kunazeleka ukuthi nxa into izaba ngumzondila gazethe inesigabaesigabendawolaniyofisi izifike ekuqineni kuthi yena ngokwakho umongameli akubhalise lokho so noma sebekhuluma vela kuzeseni ngendlela kuthi ukuthi bazame ukusitela njengayebela kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena nge-gated door yikho bazame ukusitela khona kodwa weare saying ilizwe lezimbabwe linamasitizesiwazi abakhulumi iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yakenje ukuthi akhanye ukuthi benzelenzo zo-crafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uzulu kunanzelele wenza imisebenzi abakwelemoka abavume ukuthi bacholise lapha abaphathi bephambanise khona balungise okulungiswayo kodwa bengatshathi ngokuthi upresident engakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu bezimbabwe basibamba njani leso babona ngathi asicabanga kuyinto ebuhlungu naleso
alubana kaze sulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lomthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi impahla izibhedlela ama-ambulensi bekungasoze kube kusaziswa uzulu
imbozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokulengozi vele ezimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption besokuzaba nendlela ezinenge zokubana lezi mpahla njengokwasemthethweni kube lokutshontsha okuneobe kuzenzakala kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osafakalanga njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni zingama-public fund uzulu besekuthiwa angatshelwa yikuganga vele khona okhona kodwa okungavunyelwa ezimbabwe okungavunyelwa umhlaba wonke so-ke thina njengezimbabwe besesifuna ukuphila ngendlela leyaneyale muva sesedlala ezonsuku leyo nto bengafane ivunyelwa ngoba ile ngozi yokuthi yonke imali esezithengisiwe ngabantu yasenza uhulumende kama-public fund omunye nomunye isikhathi sezimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho so eqinisweni vele linto lingasozisebenze ibizenza ilizwe lelithone futhi ngamandla okuyanyenzewavele sigabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption indaba zezinyazihambi kuhle akula-transparent.